umuntu ogalulayo uyabavelela sengitsho lakuyo inqodi. Luqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobana abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kathi bingabamba umoya okwensukana ezithize mhlawumbe ozekuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hayi angikhona ukuthi sibili abaningi bazazuza kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelana lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okuthi ukuthi zingaphathisana laleyi kungaba lo mahluko omkhulu.
Kuzadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa sezilutshwane ezisaphathisa abantu ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside. Lokoma lokhu abantu bengavuni lutho emasimini. Lo mbhuqazwe lo owe-COVID uvalela abantu ezindlini ukuthi ubuya ngabe uyakhwela uhulumende kalalutho ngitsho leziphaleni lalaba ababenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali abanye njengoba lo hulumende ngathi uyabasongela kodwa bona babasasele sengitsho la i-social welfare. Bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole ngulo.
Naso-ke inkinga sithandekile lamahlaba ezulu. Nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba okukhulunywa ngokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka abathi lanxa sekubuya into enje babe sebethatha into le bayiguqule bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe. Aluba into le yenziwa kahle kungela ezepolitics phakathi kuzasiza kakhulu. Kodwa-ke kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabebandlela ubusayo lo uzibani kabamthande lanxa engabe gogekile lanxa intandane yeyugogo wakhe uyisemkhulubani abakiwo basekela ibandla leli elingayisilo elibusayo. Yiko lapho uzaphambaniseka khona. Ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bazihambela bona bahlangane mthambi lamakhansila labasobhuku labalisa bangcono-ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzekane lokhu lalokhu lalokhu babe sebekubuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu kungaze kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya kulokuzondana kulokuxabana kulokubandlululana akusoze kuyendawo endaweni ukuthi kusize abantu ngacina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini.